yona leyi MDCT yabo Monzola laye bokhuphe kayina mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lweCongress, yakhuluma ngodaba leCongress yeMDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti pho ke nxa kuthiwe khona iMDCT yiyo efanele ibe leCongress, abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates lamalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba uMdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So kufanele ukuthi khathesi ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT yakokhuphe bengazi bangene eparlamenti kangaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza leZANU-PF. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa lomhlangano lo-MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiparlamenti. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngaze uthiwe namhlanje nje kuyiwa kubhaka general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe Emmerson Mnangagwa. Laba oMonzola laba labo oGuthu oKomichi kabikho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe nezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.